abavalisi abaphansi kwehlanganiso eFozeo ila ma-union amaningi iFozeo kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIVITU. So abavalisi abaphansi kwama-union lawa bakhalalile umsebenzi. Kuzokuba labanye ababalisi abangela ama-union labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi i-union.
Okuzakwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-1260 USD imali ye-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizatekswa, sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende utekisile imali yethu yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethuselana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bayacinte bayethuka bayenza ngantwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi aphetha ngayo.